Amaphepha aphanyekwe emthethwandabanga umnumzana Obhethi Mpofu omele umongameli Emmerson Mnangagwa labanye kudaba lokungena kukamnangagwa esifundleni esiphezulu sikanobhala jikelele kubandla leli aveza ukuba umnangagwa akumelanga abotshiswe ngabantu kwele Zimbabwe. Iphephandaba le-Newsworks lekanyele Sunday Mail abika ukuba uMpofu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zonke kubandla lezanu PF uphanyeke ngolwesihlanu amaphepha okuzama ukuvimba ukususwa kwamnangagwa esikhundleni okudingwa ngumnumzana Sibeth Musengezi emthethwandaba we-High Court. Musengezi uthi umnangagwa wakhethwa okungekho emthethweni ngolwezi ngomnyaka ka-2017 kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho lincedisana lomnangagwa labanye. UMpofu uthi umnangagwa uvikelwa isisekelo sombuso welizwe ukuba engabotshiswa. Ngakho-ke uthi akumelanga umthethwandaba we-High Court uthonise umnangagwa. Kodwa umsekezi uthi umthetho kumele usetshenziswe ngemfanelo ukwenzela ukuba umnangagwa asuswe esikhundleni kufakwe umuntu okhethwe ngamalunga e-ZANU-PF. Uthi ngamanga aluhlaza tshoko akhulunywa ngumpofu ukuba kasilolunga lebandla elibusayo. Omunye wabasekela okwenziwa ngumsekezi umnumzana Ntokozo Msipha okunhlanganiso e-Tyson wabantu ekhankasela ukuba umnumzana Sevia Kasukwele angene esikhundleni sikamongameli.
Lo ndoda okuthiwa ngumnangagwa ukungena kwakhe embusweni akangenanga ngendlela eyiyo, wangena ehluthuna, ehluthuna iphathi yabantu, ehluthuna iphathi yethu. Besidlala sivele sihlala sikhuluma ukuthi kukhona impambaniso, into ezingayisizo ezayenzakalayo ukuthi lo ndoda angene. Ma ukhangele le court case ikhuluma vele into eziyiqiniso ukuthi ungathola ukuthi le Central Committee yona leyo ethi iyaphendukisa umnangagwa yawathatha ngapha amandla ukuthi okokuqala ukuthi ihlale ikhangele indaba zephathi, okwesibili ukuthi iphendukise ilunga lomhlangano elaxotshwayo kumbe ixotshe amalunga omhlangano.
Kodwa umnumzana Belief Gawule okubadlala ezanu-PF uthi alula mkantsho udaba lukamsengezi olusemthethwandaba.
Umnangagwa wayengaxotshwanga, umnangagwa was still vice president of the party. Then kwakule kwaba lokunye ukuphambana engakutsho okwakubangelwa isimo sikamongameli owayekhona ngaleso sikhathi uMgabe, ngoba amandla ayesethethwe ngumkakhe. Lamanye amadoda amanye amamenemene ayeduzane lo mfazi kamongameli. So yiwo wawekwenza konke khonokho ukuthi beguqule izinto, beyenze into abayifunayo. Isekelo sombuso siklie, kodwa ngithanda ukuthi ngicizelele futhi ukuthi kulilungelo lakhe umsengi ukuthi ayenze lokho akwenzayo nxayo. Kodwa but ngibe sengimkhumbuza ukuthi kabuyele ku-Article 7 ukuthi nxa ililunga le-ZANU-PF akhangele ukuthi ayicazulule kuhle i-constitution yephathi ukuthi ithini.
Umnangagwa wakhethwa lidale le-ZANU-PF Central Committee ukuba angene esikhundleni kulandela ukususwa kukamgabe ngenkani esikhundleni. Ibutho lahluthuna umbuso lisithi kulabantu abagangileyo abasebegombolozele uMugabe. Ngimele iStudio 7 eseMaryland, ngingoGibbs Dube.